Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 21 kuMfumfu 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
I-COVID ibisele phansi into eziningi ngoba kathesi siyahlupheka.
Abatsha abakubandla le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Dokozane Gubhe.
Ukuzana imashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku-finance department.
Abacatshangelwa ukuba badlelana lebandla le-ZANU-P F bathatha ngenkani enye yezimota ezisetshenziswa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa. Abacubungula ezombusazwe bathi izenzo zenotho zingesulwa nxa kungalungiswa konke okuhluphayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozezwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla le-MDCT namhla batshaye uMnumzana Khuzanayo Mashumba, wayengomunye wabavikela uNkosazana Dokozane Gubhe, ofisa ukutshela abantu eZimbabwe ukuba umkhokheli webandla leli uMnumzana Thaddeus Monzora kasebenzisi ngomfanelo imali yebandla. UMashumba obefisa ukwethula lokhu emhlanganweni awuguqele intatheli ezindaba eHarare utshaywe engakavula umlomo ngabatsha bebandla le-MDCT abamtshele ukuthi kala mvumo yokukhuluma angakwaziyo. Bathe bemtshaya bamtshela ukuba uthunywe ngabantu bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Abatsha laba akade bezonde beganunwa abo bamgijimise endaweni lapho abefuna ukukhuluma khona lentatheli zindaba lemigwaqweni wezwakala elokhu esithi bengaze benze njalo iqiniso yokuthi uMonzora weba imali. Kasenelisanga ukukhuluma loMashumba ngodaba lolu. Kulabanye abakubandla le-MDCT abathi uMonzora weba imali ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-Extraordinary Congress nyakenye wokudingwa khona umkhokheli omutsha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMogheni Tswankirayi. UMonzora wanqoba uMagophe labanye kukhetho olwamangalisa uZulu ngendlela olwaqhutshwa ngayo. Ukuze sihlaziye okwenzakale namuhla eHarare, sixoxe loMnumzana Witness Dube okhokhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
UKhuzanayo Mashumba lo waxotshwa selezinyanga ezingafika zona 6 engayisilo lunga lephathi. Njalo ekubeni kwakhe lilunga lephathi kazange abe kugatsha lwepolitics, wayengumuntu owayengomunye wezisebenzi esingathi engulo ovikela umsekeli kamongameli umama uThokozani Gubhe. So namhla usuke waya ke laphana e-media center asazi ubefuna ukuthini, into engasazange yaphatha kuhle ama-youth ethu e-MDCT. Esibone sokungenela umkhokheli wama-youth u-Yvonne ukuthi athi yena ngokomthetho we-party awulalo ilungelo lokuthi ukhulume nge-party kumbe ukhulumele i-party wena ungaseyilo lunga le-party.
Kodwa kutshoni konke lokhu nxa sikukhangele ngoba ufuna ukukhuluma ngemali le ejalo okukhulunywa ngayo kuthiwa imali iyadliwa
kuphi? Kukhona nje phakathi kwethu amalunga athile alokhu engaphathekanga kuhle ngimpumela ezaphuma ku Extraordinary Congress. Sizananzelela ukuthi i-judgment ye-MDCT ibuya ukuthi ubaba uChamisa wayengasuki kwakumele ukhokhele umuntu wayephethe kwakungumama uGubhe. Bakhona ke abalutshana abalokhu bengafuni ukukuvuma ukuthi saba le Extraordinary Congress leyo kwaphuma impumela eyakuveza sobala ukuthi iningi labantu be-MDCT bafuna ukuthi ubaba uDouglas Monzora akhokhele. Ngalokho ke lokhu beqhubeka ngoba bayazama ukuthi babone ukuthi mhlawumbe lokho ukungcolisa ubaba uMonzora kungabanika amanye amathuba sesisiya ku-Ordinary Congress ngoba ibandla liza kuya ku-Ordinary Congress kungekudala. Ngakho mhlawumbe ngabantu abalokhu bezama ukuthi maybe nxa bengayenzi into ezinjengalezi zingaletha umthelela ewokuthi kugcine kungasavotelwa njalo ubaba uDouglas Monzora sokuvotelwa omunye umkhokheli. Kodwa thina sikubona kuyindlela embi-ke eyokugaya ukhetho, njalo siyibona kuyindlela engcolileyo ukuphatha ngayo indlela zombangazwe eyokuthi umbani lo bani usesukuma endlini yakhe ayebiza imidiya ngoba ekwazi ukuthi onozindaba balandela indaba afuye nje avule umlomo wakhe akhulume into ezingela qiniso ezingela bufakazi ezidilizayo ezibhilizayo ezixabanisa abantu.
Ye kodwa nxa umuntu elakho okumela ukukhulume akumela umuntu akukhulume abe le evidence athi nangikhuluma nalokho nalokho engxakade ezaveza phela ukuthi ukhuluma ngalipi ngoba siyakwazi dube kulaba abantu abathi sibile imali yebiwa la.
Udaba lwemali lolu kalulutsha okuhle okuyaziwa ngabalaleli bonke njalo bonapa abantu okukhulunywa ngabo omashumba ngopatron murimoka labo bani bani asebethunyiwe ukuthi bakhulume ngalolu daba babe bengazikhulumeli bona ngoba vele ekuyibeni bona kwabo abalalo ilisho elingakwanisa ukuthi libone ukuthi kahle kahle embizweni yephathi sikhangelane lezemali ukuthi kuhamba kanjani. Ukuza naye mashumba nalo okukhulunywa ngaye kazange asebenze ku finance department kalayo nje indlela angakhuluma iqiniso ngezinto ze finance department.
Umnumzana Witness Dube ukukhela uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko kubandla le MDCT ubexoxa ne studio 7 eseHarare. Kusenjalo kubikwa ukuba enye yezimota ebezithwele umnumzana nezintshamisa labanye bakhe eManikaland ithethwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Uchamisa uthi uthwaliswe nzima ngabantu laba ngesikhathi esethekelela uZulu endaweni ezijeneyo zelizwe. Kulo muntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi abangamashumi amahlanu 50 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4660 eZimbabwe solokhu waqhamuka nyakenye. Luthi njalo sekunabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebahlatshwa okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebahlatshwa kabili bedlula kancane izigidi ezimbili 3,008,206. Kulabanye abantu esabelweni seMatabeleland North abangamangaliswa ngumkhuhlane lo nokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela.
Mina imusikhonondo ngisuke elipane la elipane i-COVID sibi hayi mina ngayizwa emoyeni nje ikhona nakini ngedwa ayithi ngilokhela into eziningi senhlala ngifake imaski akukhanye ukuthi abahlabile bagula kuyafanana konke lokuthi vele i-COVID mina kwini angikwazi lokho.
I-COVID ibisele phansi into eziningi ngoba thesi siyathupheka sifake sisebenze kodwa kwezinye indawo kusasebenzeki ngenxa ye-COVID. Asikwazi ukuthi into ekhona mbe into engekho.
Siyabonga amadoda ayenhlanganela usigonondo khonapha elipane elomafela ndawonye amajaha amahle akhona ngiwabona efakile izaheke ngibabuza ngakho baqakathekisa kodwa ke bamangala nje ukuthi kona why labahlatshiwe ukuthi bevikele umuntu kade right kodwa ngazehlatshiwe sesilala phansi ehamba esibedlela katholi nje usizo sebuyela ngama-side effects anjengokuthi kona amahlombe wona ahlatshiwe ababuhlungu ngani ngomuntu olamadlozi izisu umhlubulo wona lo wangancane uyabunjalo omama abaningi esikhathini kabasangeni kahle ngokuqalisa ngemva kuba sokwenzakele angazi ukuthi ama-reports analawo akhona yini.
Lezi izakhamizi zedaluka esabelweni seMatabeleland North bezixoxa ziselubhane. Ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi izithezo zenoto ezafakelwa inkokheli yabandla leZANU-PF zingasuswa nxa eleZimbabwe libuswa kahle kungelakwephulwa kwelungelo loluntu. Bethula lokhu kulungiselelwa ukunanzwa kwekhefu elibikwe ngumongameli eMasolo Mnangagwa elikamhlaka 25 Mfumfu ele-anti-sanctions day. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Usuku lwe-anti-sanctions day lwasungulwa eDar es Salaam kweleTanzania ngomnyaka ka-2019 lapho inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi ye-Afrika e-Southern African Development Community i-SADC yavumelana ukulunanza njengendlela yokusekela uhulumende weZimbabwe. Usuku lolu lukhangelelwe ukunanzwa mhla ka-25 Mfumfu minyaka yonke lapho amazwe awe-SADC etshengisela ukuba amindawonye leZimbabwe ukuba izijeziswa izijeziso ezaletheswayo azikho emthethweni ngakho ke kumele zikhitshwe umnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi webhethu likaZulu uthi uhlupho lwabantu lweZimbabwe aluveli kuzijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yezanu PF ezinye iziphathamandla zikahulumende kanye labadlelana labandla leli
amaZimbabwe uhlupho lwayo somasanction amaZimbabwe uhlupho lwawo human rights violations corruption a mismanagement of the country uhlupho lwethu ngoba ama natural resources esilawo asikwanisa ukuthi siphile even silama sanctions just like uSmith waphile
ilunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yafakelwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona elizweni
singakhala iZimbabwe idilizwe elifa eliphuwa ama sanctions liphuwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba belenjongo zabo abalazo yakhulu sikhona inotho isla ezimabwe sibe sinanzelela futhi njalo ukuthi ama sanctions last ngathi ufana lo muntu ukuthi akagijime kodwa ebotshwe inyawo
okhokhela ibandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi inkokheli zeSADC azikhangeli uZulu kodwa zivikelana zona zodwa
sinanzelela ukuthi iZimbabwe lilizwe elingelamthetho eliphila ngokuhlukumeza abantu njalo iSADC esikunanzelelayo ngumanyano wama-president abavikelanayo bodwa kungalanto abayincedisa besiza abantu abahluphekayo
umnumzana efuthi Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izijeziso ezafakwayo zafakwa ngoba kulokuphambanisa okwakukhona
izijeziso ngeke zisuswe ukuthi kulabantu abalala behlabela kumbe abatshona behlezi ngaphandle kwamahofisi athile ngawemelika ngawe-United Nations kumbe ngawe-SADC okudingakalayo yikuthi labo abenza ububi bayeke ububi bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bahloniphe impilo yabantu beZimbabwe
osaphethe isikhundla someli wemelika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings izolo uhlangane lesithunywa esiqakathekileyo senhlanganiso yomanyano wamazwe oye-United Nations unkosikazi Alena Duhan bekhulumisana ngenhlelo zemelika eziphathelane leZimbabwe ababili laba bakhulumisane ngezijeziso zenotho lezi uHastings echasisa ukuba zafakelwa ezinye iziphathamandla ezezanu PF lezi kuhulumende athi uZulu wonke waseZimbabwe abogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba bethule umbiko othi izijeziso zenotho zafakelwa iziphathamandla zebandla elibusayo lezi kuhulumende lamakampani labosomabhizimusi abadlelana labo abephula amalungelo abantu abaphatheke kunkohlakalo kanye labaphambana lemithetho yelizwe ngombuso wentando kayiphikiswa lo mbiko uqhubeka usithi izijeziso lezi zifakelwe abantu abangamachumi ayisichiyagalombili lantathu 83 lamakampani angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 bethi bahlala becubungula uluhlu lwezijeziso njalo nje benanzelela inguquko ekhona kweleZimbabwe izijeziso lezi zivimba laba abantu lamankampani ekukhululekeni ukusebenzisa indlela zemali zemelika ngakho ke ukufaka icala izijeziso lezi ukuba yizo ezidala inhlupho zomnotho welizwe leli akuqondanga eleZimbabwe kufanele lulungisise imithetho yalo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso weZimbabwe indikimba yalonyaka eyokunanza usuku lwe-Anti-Sanctions Day ithi friend to all enemy to none forging ahead and enhancing innovation and productivity in adversity of sanctions amalungiselelo okunanza usuku lolu aqhubekela phambili lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelele ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ekhuluma lentathelo ezindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elecabinet unkosikazi Monica Mutshanga umphathintambo wezokwethula kwembiko uchaze ukuba usuku lolu luzagoqela ukuxoxisana labahlala kwamanye amazwe abameli bamanye amazwe kweleZimbabwe abameli bomanyano weSADC izindaba mathupha kanye lasebulenjini abameli beZimbabwe kwamanye amazwe labenhlangothi ezichiyeneyo zempilo ingcwethi kwezombusazwe sezithe izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngeke zikhutshwe ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abusa ngayo kusenjalo uhulumende usebike ukuba umhlaka 25 mfumfu kuzabe kulikhefu ukuze kutshengise umhlaba ngokuhlukumezeka kwabantu beZimbabwe ngezijeziso lezi ngimele
Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku
sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsakazo weVoice of America ubika ukuba uwaye ngumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzasungula ngesikhatshana inkampani yakhe yokuxhumana ezabe ibangisana abalandeli lezinye ezinjengeFacebook, iTwitter, iInstagram lezinye. UTrump wavinjwa enkundleni yeTwitter leyeFacebook ngenxa yokwethula owakuthiwa ngamanga aluhlaza tshoko ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Wanqotshwa ngokusengumongameli umnumzana Joseph Biden kukhetho lolu. UTrump uthi wanqoba uBiden. Akula bufakazi obuveza lokhu. Kukhanya ngani ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli emhlabeni wonke jikelele e-United Nations High Commission for Refugees kumbe i-UNHCR ithi kulabantu abaningi okumangalisayo okuthiwa bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula e-South Sudan. Ithi okwamanje elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abahluphekileyo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Kukhangelwe ukuba idale le-House of Representatives kwele Melika namuhla lizavota ukuba umnumzana Steve Bannon ahanjiswe emthethwendaba kumbe hathi, kulandela ukwala kwakhe ukuya kwethula ubufakazi ngokwenzakala mhla ka-6 ngoZibandlela lonyaka. Abasekeli bokayengumongameli baze bezame ukuvimba ukubala kwama-electoral votes. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kukhanya engani abakubandla kama-Republicans bazavotelwa ukuba uBannon kwake wasebenza lo mnumzana Donald Trump engathoniswa icala lokwanda ukwethula ubufakazi obufunakalayo edaleni le-Congress. UBannon kuthiwa kuningi akwaziyo ngokwenzakala edaleleli lapho abalandeli bakaTrump babebefuna ukumiswe ukubalwa kwama-electoral votes, uTrump esithi kuqiliwe kukhetho lolu umnumzana Joseph Biden. UZulu uthi ukuhlaselwa komholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olubi kukhetho luka-2023. Umnumzana Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu PF eMaswingo laseMtare bemalisa ukungena ezigabeni ekhulumisana loZulu. Uthange i-MDC Alliance ithi kulabantu abadubule imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. Usikomiti wezanu PF umnumzana Patrick Chinwamasa utshele intatheli izindaba ngeveki edluleyo ukuthi amalunga ezanu PF ahlasele uChamisa eMasuku ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Ngalolunye uhlangothi iziphathamandla zaleli bandla ziyakulandula ukuthi yizo ezenza lolu dlame. Sisiqoqele labahlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana lomnumzana Simbarashe Nembaware ointatheli izindaba njalo onguye osungula lingxoxo.
Sesingene kugiya yama-elections and each time kwathiwa kulama-elections eZimbabwe sikazi ukuthi kuba lodlakelo olunje. Okudabukisayo ukuthi kuhlaselwa zona nkokheli zamabandla aphikisayo. Nxa kulesibindi sokuhlaselwa inkokheli kungakanani-ke kumuntu kazana, iBhayibhile lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esomileyo. Okutsho ukuthi-ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi-ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana-ke abasekeli bakhe abakhona-ke emalokitshini esigabeni, kusho ukuthi-ke kuningi okwenzakala esigabeni ngale esingakuziwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwangudlwangu ubudlova bonke lobe sibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe ukusiba lodlakela nxa sokwesikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba esitsho uMembawari ukuthi hhayi sesingele kukhela khona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi izanu vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungisile ama-election ichaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotelwe ngabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale. Silabo abantu abaningi ngo-1980 abafika ama-elections wona lawo kuke kwaba legugurahundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandlela ithize lemozapho balandela umkhokheli lomholi othile ubaba uJoshua Nkomo umdala wethu ufaza Zimbabwe. So nxa kwabe ngesibindi sokugijimisa ufaza Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo, thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZANU PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla loludlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ize izibulalele lezimota zayo?
Nxa sizakhuluma ngehlangothi likaThina Masozada engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo yokuthi hayi eZimbabwe vele into azimanga kuhle. Bese besenza ke esokuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu iPS begqoke isikibha sezanu behlasele imota ze-MTC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyenze. Okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali. Which is very unnecessary. Ufuze ngabe ukuthi uThina Masa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu iPS asikhuthazini udlakela. Asinja ayisikhe simhlasele kodwa phambilini. UThina Masa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuphehla uhlani kube lusizo ngoba ngukhomisa kwezanu PF nguye othethe inhlelo zezanu PF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kutsho ukuthi ke abalandeli bakhe balalo igqunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi umhlaselini uChamisa but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozwisisa kudlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaThina Masa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphila lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi. Kanti ezinye izwe liyawohloka kuthiwa ngamasanshini, kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala ilizwe kona kwe babalibulalayo. Bayabulala zingilishi zokulandula ezintshantshi usibile kuphilela into ezibeliyenzile. Ungananzela i-background kuzolo namuhla kuthiwa kwakulama-dissident bayengamangaki bayayilandula le-background injalo bayayiphika bayachasha bavela ngomunwe. Banjalo ngabantu bamanga. Abantu bokukhuluma into engekho, abantu bokubona bavike bacashe ngomunye. Kubulewa abantu ngamasosha ngo-August, kwakuyasizwa ke 45 degrees, yeyamasosha lokunjani njani, vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho, ukungumana lokuntshuma bezama ukuvika amacala abo. Banjalo umthetho wabo, kwaba kuvumelanayo, indlela abasebenza ngayo, kabasuze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, ilungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Usukuthi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi kudlakela vele ngolwethu uzathuthi la MDC nxa sicabanga ukuthi ngokaThamisa nokaMonzora amagama esiwasebenzisayo sesithukana ngale kuzame PF bazabizana ngamagama trox ngama-G40 kukithi odlakela. But uma singafika esikhathini sokuthi-ke siku-accepte sivume ukuthi hayi ukushiyana kwembono yethu akutsho ukuthi ziyizitha hayi sikushiyana embonweni yokulungisa ilizwe.
Kuyibhede Mnumzana Hanana.
Eyami impendulo iyabophisa kodwa engingakutsho yukuthi khona abantu labo sokuzamele bacabanga ukuthi bangazivikela njani ngoba ngezake sihlale sitshaywa sigongodwa amapholisa engasivikeli lathi kumele sidinge indlela zokuthi nxa sitshaywa sizivikele.
UMnumzana Mdulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lezaphu ubexoxa endawonye lethathe lezindaba ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Sibalashe Nembaware. Ikhula leBotswana elicubungula ngokutshontshwa kwenkomo ezigabeni eziseduzane lomngcele weZimbabwe lisungule umsebenzi endaweni lezingeviki edlulileyo. Kodwa enye inhlanganiso yabalimi kweleBotswana ithi kayilathemba lokuthi ikomishini le izaqeda udubo lolu. Intekelezindaba yesifundo 7 uMkhondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Ikhomishini le iphawulwe okusemthethweni ekuqaleni kamfumfu ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisa ethekelele izigaba ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo emngcelweni weZimbabwe leBotswana. AbeBotswana bayethe sabeZimbabwe umlando ukuntshontsha izifuyo zabo ngakho bathi sekumele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuqeda lolu dubo. UMasisi uqonqosele ukuthi udaba lolu kumele lulungisiswe ngoba ezinye izakhamizi seze zabaleka emzini yazo. Ikhomishini ecubungula lolu daba isihambe isibanga ekuhlanganeni lezakhamizi ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo lelo ukuthi kube sekugqitshwe umsebenzi wokuhlangana lezakhamizi kusiyaphela iviki njalo kuse kuphume umbiko oya kumasisi emavikini eyalandelayo. kodwa noma nje izakhamizi eziningi zifake ithemba umsebenzi wecommission inhlanganiso yabalimi abasezigabeni eseduze leZimbabwe ithi ayikhangelelanga okunenyi umgcini ihlalo enhlanganiso yeGobajango Farmers Union Mnumzana Davidson Maphedla uthi abakhangelelanga okunenyi kucommission le.
I think the commission should also look into Batswana. A lot of Batswana that are working with
I commission ile kumele ukuthi ichwayisise abanye abeBotswana abasebenza la beZimbabwe kanye la beSouth Africa ukuntshontsha inkomo. Abanye abantu kumele baye eZimbabwe. Abaza kutshwa eZimbabwe kumele basitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi esabeleni seMangwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi udubo lokuntshontshwa kwenkomo lutholakala nxa zombili ezinye inkomo zeZimbabwe zintshontshwa zisiya eBotswana.
Nxa sokuvelela bomakhelwane eBotswana ukuthi inkomo ziyatshontshwa kakhulu emngceleni, ayisukuthi ezakithi ngapha eZimbabwe azitshontshwa lakho zilokutshontshwa kwamanye. Ungahamba emngcele yendawo ezinjengabo kubonswazi usehla khonapho siyakuboyingo sithini. Abalimi abafuyi beZimbabwe labo bakhala ngezifuyo zabo ezijontshwayo. Kukanti ke emngceleni yangapha phansi eGwanda kuboshashe Thuli abeButswana bakhala kakhulu.
Udube laye uthi ukuntshontshwa kwenkomo kutshengisa ukuthi kungaba lesinye isandla sesithathu kungaba labanye abomthetho abaphatheka kusenzo lesi.
Ngoba busela lobo bungana okunje uyathola ukuthi akuyenziwa nje kungela esingakubiza ngesilungu sithi participation abanye abantu okumele ngani bavikela lobo busela. Uthola ukuthi emngceleni khonapha kulamapolisa apatrolayo, kulamavetinari apatrolayo, into zinezisenzakala. Ungathi uyaphendla kwesikhathi uthola ukuthi abanye bakhona balezandla khonapho. Ngakho-ke amazwe onke ngamabili kuyadingeka ukuthi ngani ayahlolisisa ukuthi ama-security measures engenziwa njani. Njalo lama-veterinary control points ngikhuluma lapha ngencingo zokuvikela ukuthi izifuyo zingayile lale.
Kusenjalo inani labokuzaba lamaphepha okusebenza kwelo Botswana liqhubeka lisehla. Kumbiko ophuma ngemva kwenyanga ezine eminyakeni ovela kuhlanganiso kahulumende ye-36 Botswana utshengisa ukuthi inani leli lehle phose ngokubili ekhulwini i-1.8%. Kulabantu abayinkulungwane ezintathu phose lengxenye i-3,458 balamaphepha okusebenza kwele Botswana. AbeZimbabwe bona beyinkulungwane eyodwa lengxenye i-1,550 okungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini i-50.7%. Kunani labo bonke abokuza abasebenza kwele Botswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimele iZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe elimela eleSwatini kuhlandla lakuqala elomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations qualifier kutange. Ithethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors linqobe leSwatini nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabadlali abathi uMajori Nyawumwe, uPrivilege Mopeti kanye lo-Immaculate Msipha. Kuthi ohlohlele iqembu leSwatini nguLesego Mogale. Wonke amagoli angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Olandela umdlalo wenguqu odlalwa ngabesifazane uSibonakaliso Ndlovu uthi ukuphatheka kumncintiswano we-COSAFA Women's Championships kuliphathise kakhulu iqembu leZimbabwe.
Umncintiswano lo weCOSAFA uphe iqembu leZimbabwe ithuba lokuthi bazilolonge njengoba kungadlalwa ibhola elizweni leZimbabwe, njalo kubancedile kakhulu kuyaphatheka kuwo ngoba bathe bevela khona bahle baqhubeka phambili ngamalungiselelo, ukutsho ukuthi umqeqeshi ubesekwazi ukuthi kumele alungisise ngaphi njalo labadlali abamise njani.
Ihlandla lesibili lomdlalo lizakuba khona mhla zingama-26 kuyona leyinyanga kaMfumfu, njalo uzakhutshelwa elizweni laseSwatini. Iqembu elizenqoba ngemva kwemidlalo yomibili lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano lapho elizadibana khona leqembu ngoba phakathi kweAngola leBotswana. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqhutshelwa elizweni laseMorocco, njalo kuyabe kungokwesihlanu ukuba iqembu leMighty Warriors lifinyelele kuyancantisa kuwo nxa lingaphumelela. Iqembu leZimbabwe like laphatheka ngeminyaka ebalisa ngo-2000, ngo-2002, ngo-2004 langomnyaka ka-2016 lapho elicine khona ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women's Cup of Nations. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sina amehluka nesihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abajaba kubandla le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Thokozane Khuphe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngokukhiphe isithube.